ukongresswoman Baslo ulelungile lakhe lokukhuluma eyakhe intando ayabebona ukuthi iright. Thina njengebandla lembizo yalayo ekhokelwa ngubaba uChamisa sithi khona saba lobufakazi obumangalisayo obokuthi umhlaba wonke jikelele wasale ubamba inkamazi ukuthi kanti i-judgment yaphuma ngendlela ephume ngayo khona kufaka ufakazi obunjalo. So thina njengebandla le-MDC singeke sayekele izanto gizitshentshela njalo ukongresswoman Baslo kumele abakwazi ukuthi asiqalisanga namhla ungena kukhetho silokhu esikhala ngokuntshontshelwa. Lo mnyaka ube ngumnyaka wokuqala ukuthi sitshengise umhlaba wonke jikelele lezana indlela abantshontsha ngayo.
Ye uthi khona-ke kumele liqalise ukukhankasela ukhetho oluzayo likhohlwe ngalokhu ngoba yikho bakwenzayo labo lapha kwele Melika kuze kungene umongameli Donald Trump. Ukuthatha njani khonokho?
Liqiniso leli kuye. Umongameli Trump kazange arige ama-elections. Kwaba lokukhonona okuthize esengenqile. Kwacukacuka inombolo, kwavunyelwana ukuthi inombolo ziyakhombisa ukuthi uTrump uwinile. Kanti manje thina akasitsheli Congresswoman Baslo ukuthi okokuqala izigi yasinike ezinye inombolo ezokuthi ukhetho luhambe njani. Yaphinde kwesibili yasinika inombolo futhi ukuthi ukhetho luhambe njani. Yaphinde kwesithathu. Kambe kudinga nyanga yiphi ukuthi abantu babone ukuthi ukhetho lutsho nje.
Lizabe lilokhu liphikisa kufike kanganani ukuthi lilokhu sithi umnanga kwakawinanga ngemfanelo?
Sile mnyaka eyi-19 silokhu siphikisa ukhetho olenziwa yi-ZANU-PF. Sizazilokhu siphikisa size sithole izibuzo ngoba sesidiniwe ukuthi abantu abalihlekanyana yibo abatshontsha umnotho welizwe bakhomba ngowaphakathi. Thina sizalanisa seZimbabwe sisidla imbuya ngoluthi.